Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-31 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe.
In fact, Mnangagwa adi kumzani pia banoni fonela maempia jodu mdara kulo kutukisa bora msango.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu kuZulu okubalisa amandla kagetsi angasacitshwa mahlayana.
Amagetsi ekona inyama engawona umbize umtshengise ukuthi mdala wona.
Ibandla leZANU-PF lilandula icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngachaya luvalo. Okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwayo sokutshona ngigebha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. UChamisa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe wenzelwe enkundleni yeRudaka eMarondera izolo. UChamisa uthe kusobala ukuthi uMnangagwa usebenzisa imithethwandaba ukuthi anqobe kukhetho esipha umzekeliso wamalunga ebandla lakhe awakobulawayo alitshumi lambili awathiwa kawasoze ancintise ngoba ahambisa amaphepha okuncintisa isikhathi sesitshayile. UChamisa uthi kulamalunga edalela ePhalamende awebandla leZANU-PF amtshayela ucingo bemtshela ukuthi uMnangagwa kasafunakali njalo abasoze bamvotele okuthiwa yibhora msango. Ngesizwe amazwi akhe.
Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Ati koni kurekera munachita madiro acho china. Nyikande yenyu, nyikande yenu, nyikande yako, murukuna here. Obinare mkomana? Obinare mkomana? Obinare mkomana? Saka isusu haiwa. Zokuti urindiki kwa ni, diliani. Haisiri nyaye mapato. In fact, Mnangagwa adi kumzani pia. Vanoni fonela maempia kuti mdhara kuno kutrukisa bhora msango. Ndikati roera msango sango racho ndini ndakamira ku. Vanzi wanyanya mdhara ndikati aita sei zvikanzano dyana vana vake kupera. Ndikati koenda zvikanzi plasikero tirikuona kuti ari kutori wadha vamwana vasiri vekupati kwedu. Ndosaka vakuita mapato anonzi fast.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC. Kunjalo nje inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF zehlele esigabeni senkayi eMatabeleland North Province izolo emhlanganweni we-rally obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isigaba senkayi ngesinye sendawo esalelayo kwezentuthuko, imigwaqo imagodigodi lamanzi awatholakali lula kulesi sigaba. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esenkayi.
Bebe cha Bela bekita njalo besidla esivele emlonyeni emhlanganweni ibandla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Mnumzana Mnangagwa wabekhatshwa ngumsekeli wakhe Mnumzana Constantine Chiwenga amalunga eZANU-PF alezikhundla eMathebeleland kanye lezinye izabelo. Wayengumsekeli wakhe Mnumzana Phelekezela Mphoko labanye. Unike inkokheli zomdabu imbuzi, unike izikolo ezintathu amacomputers okuthuthukisa izifundo esigabeni lesi. Mnangagwa uqale ngokubonga abantu benkayi ngokumsekela wahaya abadabula isizwe samaNdebele lamakhosi akhona ukuthi baziqhenye ngesizwe sabo.
Mfune ngithi mina kunkosi siyeza kambayo unkosi umzelikazi nenkosi unobhemuni kamela abantwana bakho namhla
Uthele Zimbabwe leqhwela phambili ngentuthuko lanxa lafakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga.
Ngawona amaresources yesinawo elizweni. Kumele ngalithuthuko isifuna ukumangalisa elizweni.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe wagebha idamu elikhulu lokuqeda inhlupho lwamanzi eMathebeleland North lakobulawayo eleGwayi Changani Dam kunye lokwakha isitishi esikhulu sikagesi esewange unit 7 and 8 ngakho-ke amagesi ngasahluphi.
Abona inyama emafindle ngenxa yokuthi yakula amagesi kathesi amagesi sekhona abanye bangakange le nyama kade ayokhuluma ukuthi inyama eseyimoto itshela amanga kathesi amagesi sekhona inyama engabona
Ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke. Wathembisa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya enkayi leminye. Umnumzana Richard Moyo umgcinihlalo webandla leZANU-PF esebenza eMathebeleland North uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kaMnangagwa.
Ukuthi wasukumisa idamu esale selehlula amadoda lamadoda since 1912 amakhiwa abuya umbuso wamakhiwa waze wadlula but wena your excellency usuliyakhile idamu lonyaka siyabamba amanzi.
Abakhuluma ngakangaka ngomgwaqo wenkayi bulawayo road osugugudeke okwamangalisayo. Uhulumende wehluleka ulungisa umgwaqo lo okweminyaka leminyaka wona uqakatheke kangaka. Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhetho ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga umsekela mongameli waleli bandla uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancindisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe esikhathi sokuvala kwe-nomination court sesitshayile uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu siyamkhampenela national siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu President Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla leMthozi Republic Party layo liyancindisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikamthwakazi abafika i-72 ebulilima emang kobulawayo bangu 18 nasemathnot. So ke siyalicela ke mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama candidates ethu aye mthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wethelela eBinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo uza kuya eCourt Park ke ngolwesithathu. Ngimela eStudio 7 ngisenkayi kamera mu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Sibanda. Lokho kusikudaba lwezokhetho ibandla leZANU-PF selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Lokhu kwethulwe lilunga le-CCC uNkosazana Molly Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele ePhalamende ngeviki edluleyo. Kesizwe ukuthi uMadlodlo uthini.
Izolo besihamba senza ama-door-to-doors ethu sadlula kwejeki lapho sakhethela khona uJabulani Hadebe. Sathola kule mota yeZANU-PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwaziyo ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe. So kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphayana. Yikho thina njenge CCC asting ubudlangudlangu thina besizikhampenela sizihambela nje lo mntwana. Manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZANU-PF yayingekho lapha.
Alo ke ngukusazana Moli Dlodlo onqintisa ukumela isigaba senkayi eSouth edalele Senate engoyibandla leCCC. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe loncintisa ukumela isigaba senkayi South unkosazana Stars Mathethebe onguye omela lesi sigaba okwamanje edalele parliamente engoyibandla leZANU PF.
Ah o hachibo ibugwala sebesesaba i-election u-23 August useseduzane sebequqa kayiti ngalelwa ukuhamba mina kojeki angithi ngingumuntu wenkayi ngumntwana wenkayi ngikhampena enkayi njalo ngisese ngu-MP wenkayi kuze kufike u-22 August a day before elections ngihamba all over ezimfeni ngihamba siyabona abagulayo ngihamba ngibona izihlobo zami engizalwa lazo khonapha enkayi phela angithi mina angisuye lowana missing MP ngingu MP othona labantu ongena ebantwini ngizizathu ezihlukene so obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngatshaya luvalo okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwayo sokutshona ngigebha lukuvalo nje sebesesaba i-election angithi bayadinga izizathu eziningi-ningi zokujustifya ubugwala babo kakungisibindi ujabulani sihambe ku-election u-23 August sefikile useseduzane kungisibindi ndoda asambe mfowethu siye kuza ukuthi abantu bathini siza kuzwa abantu yibo abazasilamula mhlaka 23 August uyekele ukububanga umsindo.
Ungasitshela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani, ulethemba na elokuthi uzanqoba kukhetho?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle. Enkayi South asikahlangani lesimo sokuthi kumbe kulokulwisana. Siyabingelelana nje ngidlula phamba kwenzololo nyamtshayeli huta owezaphu kuyabingelelwana hhayi ke layo uhadebe hhayi sihlangana nje sihloniphane nje sikhulumisane asila problem thina enkayi South iqiniso kukhampenwa nje kuhle kukhampenwa kuhle okokuyina asonto umuntu angazazi ukuthi ngizawina hhayi ngitsho ukuwina phela angithi ababusi babekwa ngumlimi. Ukuwina ubekwa nguNkulunkulu osekhaya ezulwini. Muyokwaziyo ukuthi ngubani okufanele akhokhele abantu bakhe yena umlimi. Kodwa ukhampena zonkeni siyakhampena nje. Akulonga lakucetsha lo khampena ongalathuba lo khampena sasikhampenela kuhle. Akula problem.
Alo ke ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba senkayi South edalele parliamente engoyibandla leZANU PF. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. manje lesikhangeleke eziphume kuHerald. IHerald lodaba lokuthi inkampani yaqatshwa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uzathatha inyanga ezilithumi lanye ukuthi uphele ukulungisiswa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omela isigaba seNorton edalela eParliamente ezimele uMnumzana Themba Mliswa useyazise ukuthi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ka-2028. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 balaleli lani basakazayo salibonani bakethi mina ke ngilibingelela ngosizi lolo esilidalelwe ngumfana lo uJamis ngumlilo ke lo okhuluma enkulumane. Manje lapha mfana mi sicela ukuthi usitshele ukuthi senza njani sivota njani njengoba ubulawayo usumthengisile. Uyithengisile ubulawayo mfana mi sisakwazi ukuthi siyakwenze njani. Ungayisoli izanu but izanu ungayisoli wena lapha uzirethile waqeda ukuzirethe wachaya on gold umthengisile ubulawayo indaba yeSupreme Court ihlukanani layo ona when I stayed away forward ngoba iSupreme Court asozele iwini la uyakwazi lokho ukuthi asozele iwini appeal eSupreme Court so akusitshele way forward ndoda manje right sivotela bani amasithi ahambile wonke ngu-12 angu-3 vele asehambile ngoba awakhontestwa ngakulivini opposition ekhontesti le asekuzani izanu edingani kobulawayo uyabona manje ukuthi manje uyifakile izanu kobulawayo usuyifakile and ifakwe nguwe iphathi bani chamisa ingela ama-structures iphathi bani engela leadership ulido okhona lapha nguwe kuphela nguwe olido la spokesperson zakho bangapho tenda ibithi bangapho shimencuku bathathele bonke amandla kona owenza ukuthi bangahambe emaralini akho vele it speaks volumes.
Yes, bingelele enkundleni. Yes, sizile basakazi ukuvinjwa kwabantu abayi-12 abe-CCC kodwa ke basakazi mina into engalitshela yona kumbe ngithi bantu baseZimbabwe bantu bakobulawayo konke lokho okwenzakalayo kungamaqhinga ezano kungadanisa kakhulu ukuthi phezu kwalokho okwenzakaleyo lina bantu be-CCC likothola futhi selisilwa lodwa ngoba ukulwa kwenu lodwa kuyindlela yokuqinisa izano leyo. Lina hlalani phansi liphume lesisombululo sokuthi kambe makunje lingayenza njani ukuthi liphume kule inkinga eliphakathi kwayo kodwa lingaqala ukulwa lapho-ke izano liyinikeza amandla ngoba yiyo indlela esebenza ngayo. Siyalicela abantu bakithi lingalahlekelwe ngelinakho ngento nayo kuyindlela nje yokuthi khona belidide ingqondo. Funda nina abantu eliphikisana la ukuthi ngabantu abanjani indlela lizaba layo isinqumo lizaba laso lizaphumelela.
Siyabingelela emsakazweni siyabonga sibingelela abalaleli. Ngithanda nje ukubuza ubaba uChabangu lo obeyisikhulumeli se-CCC esenkantolo ngale ukuthi inkantolo isivalile ukuthi ama-MPs awe-CCC akonteste kube izani kuphela yona. Ngendlela akhuluma ngayo ukhaya ngani kukhona yena akwaziyo asifihlela khona kodwa mina mbona ngani akwaziyo ukuthi usethengwe izanu ngoba ngabe kathengwanga izanu angeke nge last minute ezwakale sekhuluma kangaka ngento la obephakathi wayo. Yena wenzeni ubekuphi ngesikhathi bephuza mbe uzowe sevuma ukuthi baphuza ukufaka amaphepha wayekuphi besehluleka ukuthi bebonisane izinto zonke ezena sezisola manje ukuthi yena usebonisa ukuthi usemeceleni usemi lapha mikho ngoba yena ngabe usola into la azibona ukuthi uphakathi kwayo ngabe wayesola kusese lesikhathi bayilunga. So umuntu uma ethengwa izano kayekele ukukhuluma ekukhohlisa abantu ufana nangincamatshe lalaba kade bezenza abe MDC laba obona bo odube bonaba labo lokhu njeni laba sebuyele kuzano laba kade bengabe MDC laye kabuyele ngokuthuthu.
Studio 7 linjani bazali bami ayithina siyaphila. Ngizathanda ukukhuluma kancane lapha kakhulu ngesehlaka lesenzakale kobulawayo mabandla esi-CCC. So mina bengithi lokho kwenziwe izano ukuthi ukuthi abantu be-CCC babhanwe kumayama MPI 12 bengithi abantu bakobulawayo ngakuya ngami ngoba bevota nxa ukuthi ungazange waphumelela babiselwa bangayivoteli izano bavotele at least izaphu kuze kubonakale ukuthi bona hayi umbuso wezano kawukho kibo wavele awukho awuhambisi kahle izinto elizweni sesidiniwe ngamanga esiwatshela imihla ngemihla yonke lokho esitshelwa amanga kuze kube nini sitshelwa amanga sivuma hayi ku abantu laba ke baguquke shuwa batshintshe sibili kakhulu ngoba labo umuntu othi nxa kutshintsha kuyabe kubusa umuntu wasezimbabwe futhi umntwana ozalwa ezimbabwe njengabo bona omnanga kwabezalwa ezimbabwe so akutshintshe ahambise ilizwe libuyele endleleni yaliyakudala ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngosifana kodwa ngibuhlungu into eyenzakelwe ngobumenemene bezanu ngiyabonga kakhulu ngisebutshana ngokuhlala
ngiyabonga studio 7 ungena kuleli uhlelo lami ngilangelana namhlanje abantu bezanupiyefu bezama usihlonipha kakhulu kuleli lizwe siyahlupheka amarodi ethu afile khonapho wakhuluma khona ukuthi ilupane amarodi afile abantu bathwele nzima izimoto azihambi ngenxa yamarodi bona bathi siyalungisa 40 years kabanike abanye ichance please kabanike abanye ichance labo beke sike sibona abatsha noma inkomo ungayibona inkomo isibandala esibayeni uyabona ukuthi hayi ngcono ngiyikhuphe inkomo le kumbe ihlale njengalimi ubophe ezihambayo asibopheni ezihambayo dedelani lathi abancane sike siyibona ukuthi singayenzani lani bantu hlakaniphani unganikwa nje isikhipha suhlanya unganikwa nje kumbe irayisi suhlanya ngerayisi nje hayi sihlonipheni bantu sike sibona ukuthi siyenza njani sithele nzima thina abancane 40 years ungasebenzi kuzima lokho cele ukuthi lami ngike lingize lapho lami ivele ngishiseke kakhulu lingize ngenza ukuhlule ukuthi ngakhuluma sithini ngoba ngithukutheke kakhulu zondile siwe ngenkulumo lezi esikamnanga kwalesi
emsakazweni kastudio 7 enjenjani basakazi lonke labalaleli hayi siyabonga izindaba uyazi ukuthi into ekhona emakhaya into esemakhaya njengamanje abantu bathakazelela iZANU-P F impela hayi abantu bayithakazelela iZANU-P F kodwa akula nto ezayitshiyela abantu iZANU-P F abantu bayahlanya mpela ngeZANU-P F ungakhuluma kuphi ngezanu emakhaya lapha hayi kungathi sibi usuwaphoxe kwenye indawo kodwa bekhohlela abantu ukuthi abantu babo bagcwele ekhaya ngenxa yezanu kanti abantu badingani vele kuzanu kahle kahle abantu kabatshele iqiniso ukuthi izanu kahle ziyabanceda ngaluthi abantu abantu babo badutshile emagoli bagcwele umhlaba wonke ngenxa yezanu kodwa ekuthola umuntu omdala labantu babo abasegoli laba afayo kulale goli ehlanya ngezanu izanu ezamnceda ngani siyabo
njani msakazi livuka njani masengokhuluma ngolapho kobulawayo iphumula emadonkini laba abantu njengoba becampaigna kangaka beforce abantu ukuthi emarallini abo kuthiwa khona ungayeli ukuhamba kuzothiwa ngwe-tripsi ingakho ubona abantu emarallini akhona kugcwala so into leyi bayenzela ukuthi ma sibe rika bathathe bona buyani ubufakazi bamavidiyo lawana lezithombe zona siyana kuthiwe besinabantu ade besisapoti abaningi so yikho siwinile ukhetho so i-system abayisebenzisayo yi-propaganda yabo so into leyi ngicabanga ukuthi izosilimaza iminyaka eminingi kakhulu lokhu-ke kusenzeka izinto abantu bengabuki ukuthi bayalimala ngoba manje ilizwe litshona phansi abantu baphumile bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe bahawula bahlupheka ilizwe lela mali yayo imali yani yayikhona eminyakeni edlulileyo wabo 1990-something ayikho manje bayahlulwa ukutshela abantu ukuthi bayilethane abantwana besisafunda thina sasiholiswa amabhuku mahara ezo manje bayahlulwa ukutshela abantu ukuthi uhlelo lonke loluyana luvalwe yini lubuyani now amatitshi umgabo ephuma ehola 540 US dollars bona bayahlulwa ukuholiswa amatitshi manje mazakhola oratitshis into engelanceda udodoto ezibhedlela kula miti manje amanensi ayithilizwa ayezama impilo ngaphandle kwamayama ezibhedlela kubolile kuyanuka yonke into akula nto iright amadorobha abolile anuka manje kugcwele udoti emadorobheni akula nto iright maye ma usesibhedlela ufika bhalela ikotation engantiwa uyi-hardware khonapho wona uzama ukuthi uyathola usizo ezibhedlela zikahulumente but zi-aim to fika wona sukhiphe imali awu ma ungenamali uyafa awuphume uphile esibhedlela ezibhedlela zamanje izibhedlela ezinkulu ompilo so now ubuloko uqhube uvotela umuntu ekubamba ngamandla ukuthi emaralini akhe engafuni ukulungisa zonke lezi engelayo impendulo yokutshintsha sonke lesi simo so ngicabanga ukuthi sisenkingeni ezilonge ezisilokeiwe abantu besalandela lawa amakhehla lawo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, oyengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise imali edlula izigidi ezingamachumi amane US$40 million kunyanga eziyisithupha zawona lo umnyaka ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo. Inhlanganiso ezimphathisayo zibikwa zibuthelele imali le ivela kubasekeli bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Busani Ntini. Saqala ukumbuza ukuthi kambe amacala kaTrump azamphazamisa na ukungena kukhetho.
Yebo kunjalo, siyananzela ukuthi amacala kaDonald Trump ayanda sibi. Angazi ukuthi mhlawumbe likhona eyilo elizamkhipha ku-presidential race. Kodwa yes, uyakhanya ukuthi lokho le-support khona kuma-Republican ngendlela yokuthi abantu bakhona vele bona bafuna ukwenza intando yabo. Khanya lokho bemsupporta sibi uDonald Trump. Kodwa siyathemba ukuthi mhlawumbe kuzaba lecala elilodwa elizamkhipha ku-race. Kuma-Republican kwenzeka ukuthi kutholakale umuntu olengqondo, umuntu ozafuna ukuthi ilizwe le-America liqhubeke lidlelana namanye amazwe lihlonipheka. Kodwa yebo, kukhanya ngani amacala amaningi engakwazi ukuthi yiliphi elizamenza ukuthi engavunyelwa ukuthi akhompithe ukuba yi-candidate yama-Republican.
Kodwa nxa sikhangele ucwaningo oluphumayo luveza ukubana uTrump enganqoba umongameli Joe Biden nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Ukubona njani wena khona?
Yebo, khona kunjalo. Kulama-polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye la awathi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo outside of the Republican Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, ningasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi, angiboni kusenzakala ukuthi ama-American angaso ma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendwe. I think amapholu aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi bahambe bevota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi, amapholu engatshwa kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananza ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya. Kodwa ngibona ngani ne-age yakhe ayiyo, ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo emfayo.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York ngapha kwele-Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. Kodwa yena umongameli Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu elizweni ebalisa amandla kagetsi angasacitshwa mahlayana. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.